Abadala bathi liphuma lendaba litshone lendaba. Kunjalo kwabathenga bethengisa impahla bavuke emathathakusa abatshone ilanga lonke bephenisa bezama kuphandela imbuli zabo. Unkosazi nomakhosi samanzi ngomunye owenza umsebenzi lo.
Abantu abaningi abagcwele emgwaqweni ngamasingimaza ngobaba ngomama ezindlini abanye zintandane abanye ngogugu abagcina intandane.
Emgwaqweni akusahambeki ngokuminyana kwabathenga bethengisa kuBulawayo. Omunye wabo unkosazana nomathemba moyo ufakaza ngoduba abahlangana lalo.
Sibaningi kakhulu challenge thina sabe sihlezi one ndawo but kulabantu abathengisa phandle. I-environment esikuyo khathesi ayikho right. Kuswelakala kwezulu kwenza ukuthi kube le-challenge ezinzima.
Lawa abasakhulayo bayathengisa emgwaqweni. Unkosi Sibandawo leminyaka ekuzalwa ngamathumi amabili lantathu 23 njalo uphethe isithuba semarketing asithole ekolitini yemfundo yaphezulu e-NUST.
Ngagraduate ngomnyaka ophelileyo okwamanje ngiyathengisa emakethi lapha ngizithengisela amakhabheji landani ngidinga umsebenzi angiwuthole.
Amapholisa ekhansila kobulawayo abizwa ngokuthi ngomakhokhoba bathathela abathengisayo impahla yabo. Unkosazana Debra Lunga uthi bamgijimisa bamthathela impahla yonke.
Ayithathe into ephansi not masembalekile bengigijimisa. Ngigijimiselani nasembalekile ungigijimise sibe ngize ngiwuze ungigwenqe ngize ngiwe uzengithathele isikafu sami. Uthi ngiphile njani sesikhansile.
Amazwi kamalunga agcizelwa ngunkosikazi Nsindiso Mathe othi impahla ezithathwayo azibiselwa kubanikazi.
Aziphenduki izinzi zihlangene kuyabe sokutshontshiwe okunye sokutheni ungaze uzilandele lokhu uze ne-3 lulu awuzitholi impahla zakho. Okunye futhi esihlangana nakho okukhulu even lo ngoba sithengisa lapho esithengisela khona asila mabhimu amabhimu okuthi sifakele isingcekezi.
Kukanti unakakhaya uthi waloba incwadi eveze impahla ethathelwa amapholisa ekhansili kodwa abambiselanga impahla zakhe.
Bayala ngokunika abasebenzisa indlela fana kodwa asuvumele isicalo ukuthi uthengisele endaweni engayisizi. Of course wasemsebenzini wabo kodwa mina lami konkhona kwangizwisa ubuhlungu ukuthi wayenza ukuthi isitasami sesishotile.
Beminye nemenje abathengisayo indawo abathengisela kizo zingcolile njalo kulamanzi kuchaza unkosikazi Sithabile Nyoni.
Ya sila mathoyilethi akunamabhimu. Sesisiba negama elibi ukuthi amavenda yiwo angcolisa uBulawayo.
Isikhulumeli sedolobha lakoBulawayo unkosikazi Nezisa Moyo uthi umasipala wakhe ukhuthaza ukuthi abathengisayo labo bathethe incwadi zokuthenga bethengisa ukuze kube lokungaxokozela emgwaqweni.
Siyananzelela ukuthi sebebaningi abantu abathengisa edolobheni lakoBulawayo abangekho emthethweni. Esikucelayo njengedolobho yukuthi abafisa ukuthengisela edolobheni behambe bethola amaphepha bethole indawo zokuthengisela ezisemthethweni. Esicela futhi njalo laba abahlezi endaweni ezingayisizo endaweni ezingekho emthethweni ukuthi besibuke emgwaqweni.
Abathenga bethengisa impahla ezijeneyo bathi ikhansili kumele ibaphathe kahle hathi lokhu kwenzela kulezi nsuku. Ngimele Sithole Seven ngoBulawayo, iKamulamwezi, Kuthiso Sibanda.